Abesifazane laba bathi bona bazisisa ngcono inkinga ababhekane lazo, ngakho ke balakho ukuthola indlela zokuzilungisisa, okuyinto abathi kayizisiswa yinkokheli yesilisa ngoba ingazake idibane lazo. Omunye wabesifazane laba kungunkosikazi Rejoice Nomalanga Ngulube, omunye oncintisa ukuba amele iGoromonzi South ephansi kwebandla le-United Democracy Movement UDM elikhokhelwa ngunkosikazi Violet Mariacha.
Abantu eGoromonzi South bathengiswa okokuqala. Sifuna isikolo sikahulumende, kumele sibe lekilinika ukwenzela ukuthi nomama abafuna ukubeletha bangabe behlupheka ukuthi bagade imijovo besiya etafara kumbe emabhuku. Then sifuna ukulungisisa ama-roads ethu akalunganga kulezinye indawo lapho imijovo engafiki khona, ikine endleleni, then abantu baqethe ngokunja ngokuhamba ngenyawo. Amagethi sibili akula, amanzi sibili akula, then into issue ama-stands ethu abhalwe ukuthi provisional stands. Sifuna ukuthi ama-stand ethu sikhulumelana le-council ama-stand abantu abe ngama-stand sibile ukuthi siyi-stand yakho, ayikhona lokho sithiwa i-provisional stand. Siyakwala lokho, sifuna ukuthi sibe ngama-stand ethu njengabantu beGoromonzi South.
Bakhuthaza njalo abesifazane abakunhlanganiso ezisebenzisana loZulu ukuba bangene labo kwezombusazwe, basize ekulungisiseni isimo elizweni, hathi kuphelela ekukhulumeni ukuthi balutshwana abesifazane abazimisele ukungena kwezombusazwe. Unkosazana Abigail Mupambi womkhankaso we-hashtag This Constitution wokufundisa uZulu ukuba azwisise okumunyethwe yisisekelo sombuso, uthi ubone kufanele angene kulolu khetho ancintise laye kolwama-senators engena nge-proportional representation engaphansi kwe-MDC Alliance.
Khonokuyana kunzima kuyasihlukumeza. Yikho ngithe mina from i-human rights defending perspective besisakhuthaza sine sicine khonaphasi, but lathi sike sikubone ukuthi hhayi bakithi masingaphelele ekukhuthazeni lathi ukuze singezelele naleyi namba. Ngiyakhuthaza mina ukuthi la ma-leaders bonaba abakhona kuma-civic society, bama-leaders bonaba sethe babona ukuqakatheka ukuthi bomama kabangene, labo kabasukumethela bangene ngoba singabelokhu sikhuza thina singaphandle, kuyahlupha khona lokho.
Ulandisa ngokuthi kungani wakhetha ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC Alliance unkosazana Mpambi?
Kodwa-ke ngizathi ngithi nje ngingene kuko, ngithe nginanzelela lindaba ngakhangelisisa ukuthi ngingangena ngayiphi indlela, ngabona ukuthi mina ma ngithe ngakhangela nje i-ideology singatsho kwanamuhla i-ideology lamo manifesto laba esikhangelane nabo, mina ngikwani ngibona ukuthi i-ideology ekhona engathembisa ukuthi i-situation yabo mama ingatshintsha phambilini, i-ideology leyo ngiyithole ku-alliance, yikho ngigijimele i-alliance.
Abahlolisisa lokucubungula ngezombusazwe bathi liqhubeka lincipha inani labesifazane abangena kwezombusazwe kizo zonke izigaba lakumabandla wonke ezombusazwe elizweni, lanxa beyibo abayingxenye elenani eliphezulu kakhulu ukwedlula abesilisa, njalo beyibo abaphathwa ngokuphindwe kaningi kunkinga uZulu elizweni abhekane lazo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigcama.